Endabeni zethu lamhlanje lelo Mike Hoke kubikwa ukuthi kulabantu abase izolo ngesikhathi uZulu etshengisela emgwaqweni emadolobheni amasosha achaya abantu mahlayana ezindlini zabo abacashangela ukuthi baphatheke ekutshengiseleni emgwaqweni izolo bekhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Kuvinjwa ubulembu be-internet eZimbabwe lapho abantu abatshengisele khona emgwaqweni izolo. Ku-Livetalk namhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sisaziya okwenzakala eZimbabwe khonamanje. Uhulumende uvaliseleni ubulembu be-internet. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo yesithi +12024650318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ngu-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-short wave.